sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 9 kuNkwenkwezi 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
lokhu kuswelakala ukuthi kuhlolwe abantu abaningi ukwenzela ukuthi sitholisise iqiniso lokuthi bangaka abantu abangabe lalo leli gciwane.
Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwabangamachumi amathathu lanhlanu 35.
Ngesilungu lokhu sikuthi it's an attempt to defeat the course of justice. Ubuchapha bangkhona buyethusa, ngakho ke iyehlule ukuthi ingene e-court ngoba hayi sikuyalile lokhu.
Amagqwetha amela abesifazana bakobulawayo ababili abatshaywa ngamapholisa balimala kakubi amise ukuhluzwa kwalolu daba emthethwandaba namuhla esithi kumele luphenywe kabanzi kuqala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwabangamachumi amathathu lanhlanu 35 ngemva kokutholakala koyedwa elomkhuhlane lo izolo. Veso kwedlule iviki elamalanga athize inani leli lisalela kumachumi amathathu lane. Kepha ugatsha lwezempila kahle luthi ukhona oyedwa ohlala eHarare ofunyanwe elomkhuhlane lo phakathi kwalabo abahlolwe izolo. Lokhu kutsho ukuthi inani laba le-coronavirus eHarare selifike kwabalitshumi lane. Kobulawayo khona balokhe belitshumi lambili kuthi enyakatho yemandebeleni ulokhe eyedwa. EmaShonaland East bahlanu njalo EmaShonaland West bathathu. Asebefile balokhu bebane kuthi asebesindile bayisishiyagalolunye. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 277,000 njalo wahlasela abedlula izigidi ezine 4 million. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ephatheke kumizamo yokulimukisa uzulu ngalomkhuhlane e-IM4 Bulawayo against COVID-19 umnumzana Hussein Sibanda, yena othi uhulumende weZimbabwe kumele engeze inhlelo zokuhlola uzulu.
Ngiyakholwa ukuthi lokhu kuswelakala ukuthi kuhlolwe abantu abaningi ukwenzela ukuthi sitholisise iqiniso lokuthi bangaka abantu abangabe belalo leli gciwane. Siyakwazi ukuthi njengelizwe elilokhu lisathuthuka izinto ezisetshenziswa ukwenzela ukuthi abantu bahlolisiswe aziziningi njengakwamanye amazwe, kodwa siyananzelela njalo ukuthi lumthetho wokuthi amakhampani abamabhizinisi bahlole abantu engxenye esuzanceda ukuthi kube labantu abaningi abahlolwayo. Kodwa sikhumbuleni ukuthi abantu abaningi lapha eZimbabwe abasebenzi njalo abaningi bahlala emakhaya. Ngaphandle kuze kube lohlelo olungena khona emakhaya luhlola abantu, yikho kungasitshengisela ukuthi inani labantu linjani. Njalo njengoba sike sakhuluma, ingozi esikhona ukuthi kulabantu abakhululwe bevela eGoli, abanye siyakwazi ukuthi ade behlola behlala phansi bemelela ukuthi bekhangelwe, kodwa njalo siyakwazi sonke ukuthi kulabanye ngena ngendlela engavunyelwayo bebuya elizweni bevela khona leGoli. Akasikwazi ukuthi amanani abe mangaki njalo asikwazi ukuthi kuyabe kunjani. Ngakho into eqakathekileyo okulokhu kumele siyigcizelele yikuthi abantu ngesikhathi esiningi nxa kusenzakala ngabahlale ngekhaya kababe lama mask okuvala imilomo, abageze izandla. Sikuthathe ngokuthi lowo muntu ohlangana laye engxenye ngabe lali gciwane.
uhlelo lwenu lokwabela abantu abaphanjaniselwe impilo ikuvalwa kwelizwe ngenxa ye coronavirus lona luhamba njani?
Udubo lwendlala ludube esiloku silalo, lokhu siqhubekela phambili sibanceda besikhangelela ukuthi lamavikazayo sizaqalisa njalo amanye amalokithi amathathu, sasenza amathathu ngale amaviki ayedlulileyo, senza injube lelo bhengula, senza le Ntumbane. Ngakho besesikhangelela ukuthi siye kwamanye amalokithi angagoqela iPhumula, angagoqela iLuvevo Country Park, agoqele njalo amanye amalokithi oTshabalala. Khathesi ngikhuluma kanje baningi abantu abasitshayela incingo umuntu esithandlanga kwamalanga amathathu edlulileyo, abanye umuntu yabe labantwana kungala kuhle.
Umnumzana uSeni Sifanda ngowenhlanganiso ezibiza ngokuthi I am for Bulawayo against COVID-19. Kunjalo nje uhulumende uthi kulezi zalwane zeZimbabwe ezingamakhulu phose amahlanu 476 ezikhangelelwe ukufika emngceleni weBay Bridge lamuhla ebusuku zivela kwele South Africa, lapho ezidudulwe khona ngezizathu ezichiyeneyo. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi iningi labantu laba belibotshiwe lisemajele akwele South Africa. Abantu laba bakhangelelwe ukugcinwa endaweni ezichiyeneyo besahlolwa umkhuhlane we-coronavirus bengakayi ngekhaya. Amagqwetha amela abesifazana bakobulawayo ababili abatshaywe ngamapholisa balimala kakubi avimbe ukuhluzwa kwalolu daba emthethwandaba namuhla esithi kumele luphenywe kabanzi kuqala ngoba amapholisa khanya ezama ukuluvalavala. Amapholisa ayisithupha ebemele amiswe edale likamantshi namuhla phezu kwecala lokutshaya lokulimaza unkosazana nokuthula Mpofu loNtombizodwa Mpofu ebethesa umlando wokwephula umthetho wokuhlala ngekhaya emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Ababili laba ngumuntu lomna wakhe njalo bahlala elokitshini leCowdrey Park. Omamangala bathi batshaywa ngamapholisa esishoneni esithi bayazenzisa ngoba bengamaNdebele. Imifanekiso yamanxeba okutshaywa kwabo iyethusa njalo udaba lolu solucunule abantu abanengi. Sixoxele linye lamagqwetha amela omampofu umnumzana Ngqobani Sithole wasichasisela okunengi.
Namhlanje kube lo mzamo okuthi labo okuthiwa ngamapholisa atshaya omama laba ababili bahanjiswe enkantolo ukuthi baye esithi ngesilungu ku-appear for initial remand. Umzamo lo sifike sawuchithiza ngoba eqinisweni thina nxa sikhangela indaba leyo sibona ukuthi indlela ephathwa ngayo ilobuchapha obudlulisileyo obethusayo ukuthi indaba emqoka kangaka ingaba nje ngendlela yonaleyo. Ekukhangeleni kwethu sikubona nje u-ovala ukuthi kulo mpholisa oweluveve u-chief inspector owabhala phansi ukuthi omunye wakhe ayibambe ngendlela enje, kayisabanjwa ngendlela enjalo kuyikuthi kulomunye umpholisa okuthiwa ngu-superintendent Masimba onguye obuye wathi kayibanje ngendlela le eyibuchapha esikhuluma ngayo. Ngase sithi siyakulalelisisa kuyinto kwangikhona sithole ukuthi bonaba okuthiwa babesemsebenzini ngelanga lonelo babelaye uMasimba. So into esuke idanise kakhulu ukuthi why uMasimba etholakala enguye futhi ofuna ukulida ama investigations, yena enguye umuntu okufuza ukuthi ngabe uya investigatewa njengabanye. Ngesilungu lokhu sikuthi nxa sokukhangela it's an attempt to defeat the cause of justice. Ubuchapha bangikhona buyethusa, ngakho ke iyehlule ukuthi ingene ecourt ngoba hayi sikuyalile lokhu ukuthi angeke kube into enjalo enkantolo.
Soluya qhubeka kanjani lolu daba?
Okuvunyelweneyo lomtshutshisi yikuthi amapolisa abuyela ehlolisisa kuhle udaba lolu kubonakala ukuthi ngobani abayenzani ngelanga liphi. Osisi labo abakhala ukuthi batshaywa banikwe ithuba lokuthi babambe abantu bonabo abayibo abenza njalo esithi identification parade ngoba kayenziwanga. So ukuthi kuzayenziwa nini abesingakayaziswa ngoba okwamanje esikwaziyo ukuthi idokethi langikhona amaphepha lawo abeselwe emapholiseni njalo sikhangelela ukuthi kuvikezayo sizancedisana lamapholisa ukuthi sibambe ngendlela ecacayo.
Umnumzana Ngqobani Sithole ngomunye wamagqwetha amela abesifazana bakobulawayo ababili ababhacabulwe balimala kakubi ngamapholisa.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela namba wafuke mbula. Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe.
Kwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi eziningi zithi ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus sokuzilethele indlala emangalisayo. Kubika intathelizindaba yethu u-Albert Ncube.
Izakhamizi ezigoqela lumsakazo zithi sezidla nzima ngoba zilokhu zingenelisi ukuyathenga ukudla kulentengo enganeno emadolobheni. Zithi okulutshwane okutholakala emavinkilini emakhaya kubiza imali ephezulu. Lanxa amanye amabhizimusi evuliwe emadolobheni kuliviki, amabhasi kanye lezimoto ezithwala uzulu zilokhu zingavunyelwa. Isakhamuzi segwaqo enyakatho eGwanda mnumzana Nelson Kala uthi uhulumende kumele angenele ahlenge uzulu emaphandleni endlaleni.
Kunjenje asifike emagwanda khona ngoba le transport yakhona ukuthi uyithole ayitholakali, ukudla kwakhona ukuthola nzima. Uzima sibisi afele ezindlini khonapho ngoba kasiboni incedo oluvela ku mende laputi sike sincede ukuthi sidlela.
Amazwi akhagcizelelwe ngesinye njalo isakhamuzi segwagwe unkosikazi Sakhile Nyathi yena odinengi lalabo abahlaselwe indlala ngasebegugile.
Sizalukwazi ezinye kasilamaki abanye yilaba abangasela abantwana asebafuthula ngabantwana, so bayadinga uncedo lokuthi bacethwe yilabo bancediswe bathola ukudla.
Umnumzana Edson Masuku uthi ufisa i-lockdown le ingasadluliselwa phambili lapho iphela kuviki ezayo ngoba bethole nzima emakhaya.
Lockdown leyi sinothi ngaphela vele ingabi khona, ihliphele sibili zamtshose ngoba nxa yakunje so siyabe sithole nzima sikwanisa ukuhamba le madorobheni ngoba singathi siyahamba siyafika siqoshe khona ngale impuphu ziyadura into azithengeki, so siyasifisa lathi sikhulekele ukuthi hayi ngabe umkhuhlane lo uyaphela lathi sizame ukuthi sidinge imali sidinge ukudla.
Esinye njalo isakhamuzi egwagwe esikhethe okwaziwa kuphela ngokuthi Ngqube sithi loba nje bayake bethole ukudla okuvela kuhulumende bakhathazekile ngemali zokuthwala abazibhataliswayo.
Thina lapha kwabuya impuphu evela kuhulumende but imali yona leyo okuthiwa i-top up phezu kweprayizi eqanjwe nguhulumende empuphu ivela kubani ngeyani imkoti yangikhona ngikabani? Becela uhulumende kabe le ndlela ze-transport zokuthi nxa into iphuma i-GMB isiza ebantwini ayize sibe kwathi uhulumende uzama ukulwa encedisa abantu ngodaba lwendlala nangomkhuhlane lowo okuthiwa abantu bangabibihambahamba.
Ngaphandle kodubo lokuvalwa kwelizwe uzulu bevele ebhekane lendlela embi esile minyaka emibili ibanelwa yokungani kuhle kwezulu. Ukuthabalala komnotho lakho kwenza umumo ube mubi ngamandla kuthi umnumzana Gabriel Moyo owemawane.
Asitholi lutho kulazimoto ukuthi sesifike eGwanda sithembe sizo zemakhaya lakho kudura kuyabulala lemabhenki imali ziyangena emabhenki vele sizibona sezithatha.
Ukhansila kwa 13 umnumzana Miklas Ndlovu uthi ningi seliphila ngokucela kwabanye ngenxa yendlala ekhona.
Abantu nje abaningi sebephila ngokuthi nxa omunye ethe wathola uncedo omunye kulaba nalaba abanye ababele nhlanhla bangena kubokhe isintu sakithi siyaziwa awudli uncitshi omunye nxa engela, so kutho ukuthi lobishiya yona lanenikiwe kumbe 50 kg ukuthi singadliwa imizi emithathu emine ngoba nxa isizalo sitshaniswa kuzonke lawo ngeke umncishe wamnika umakhelwane wakhe.
Inhlanganiso enakekela uZulu ngokudla ngesikhathi sendlala eWorld Food Program ithi ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kulakho ukudala ukuqonga kwenani labantu abahlaselwe indlala emhlabeni wonke jikelele lonyaka ngokuphindwe kabili. EZimbabwe kuphela bayisigidi esiphose zingena kweziyisishiyagalombili abadinga usizo lokudla. I-WFP ithi idinga izigidi zamadola emelika eziphezulu kwekhulu elilodwa $130 million ukuze kuqhubeke isiza uZulu akulele ngokudla. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Kukama
siyabonga Albert. Singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazane nelami uSithandekile Mhlanga. Namhla sicubungula indlela abesifazana abephathwa ngayo ngamapolisa lamasosha ngesikhathi lesi eselockdown abantu bengavunyelwa ngokupheleleyo ukuhamba-hamba mahlayana. Kulandela abesifazana abathi bachaywe kakhulu ngamapolisa njalo babizwa ngamabizo enketha bechabi. Sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association njalo elwela amalungelo abesifazane ukuze sizwe owakhe umbono ngalolu daba.
Udlalela lolu esikubonileyo kuyethusa kuyesabisa kakhulu kodwa njengamapolisa ngabesifazane ngoba umuntu wesifazane ungumuntu wonke okhangeleka ukuthi uyalanyulelwa uyamelwa uyaluza kunje lapho esihamba khona yezoma kasekesithima nansana namapolisa nansana amasosha asezasifaya asezasifisa emoyeni soke kuningi sebephelele omama ukuthi babuye besineni sukwesaba bengayizele
nxa sibona belandisa ngokubehleleyo bathi babiziwe ngamagama wenketha bechabi daba lolimi kumbe umhlobo wabantu luyakhathaza yini khona ngapho kobulawayo.
Kunzima kakhulu ulimi luyahlupha ngapha kobulawayo noba kusenesa noba kungaphi yonke likhulunywa ulimi elingaziwa ngabantu bangapha esibhedlela kunjalo yonke indawo ngathi khona unala amasosha namapholisa akhona akhangele nezomkhuhlane lo umuntu lukwesindeleli abonelile bakhuluma ukushona kutheni ngazizama ukuthi ukhulumisana labo bakhuluma ukushona uziye lasewelseli uyabhaliswa khathesi okuthiwa ngibhalisa abantu ukuthi bahole lezo zimali bathinyeke wonke amakhonapho bakhuluma ukushona kuyekusila abantu abadala izalukazi zithobe nzima ukuthi zinethiseke ngoba ngiqinisile ungaziye nomekhoti isona kuphela abantu besindebeleni baseke nzima kakhulu namapholisa akufihleli yonke indawo awufihleli uyakusentisa ikubeke kukhulume isihlobo bani
abenelisa ukukhuluma ulimi lwesishona baphathwa ngcono yini njalo bona amasotsha lala amapholisa nabanye endaweni eziningi abakhuluma ulimi lwesishona abazami yini ukukhuluma olwesindebele
yelabangithuthi ukuthi bakhulume isindebele njalo lo wesindebele nxa ezama ukuthi uyakhuluma ngokukhuluma semishona uyafamana vele kunobandlululo lokuyana olukhulu olubuhlungu oluzisa ubuhlungu engibona kuzadala sibili ukuthi kube nokudabuka maphakapho omukhulu ngoba vele abasizi ngento yokuthiwa yisindebele futhi vele abakulalela abakhulumi ngakho bakutshela ithawura sishona kana usungathawuri sishona akathi ngokuhlekeka kabi.
Sibuyela njalo kwabesifazana laba ababili abe-Country Park abathi batshaywe amapholisa ngombono wenu kuyikuthi bebekhuluma ulimi lesishona bebengabaphatha ngendlela efanayo yini besizwa ukuthi ngabakubo
bekuza baphatha ngcono bekuzalungiswa kakhulu kukutshela ukuthi nxa uhambile wafika enkambeni yomile kungumuntu wangapha esindebeleni uzathatha nzima kakhulu kodwa nxa kungumuntu esishoneni kuzalungiswa kulungise kuhle kuphelele khonapho vele kulomehluko ehluke ohluke kakhulu abesishoneni baphatha kuhle ngakutshela ngesinye sehlakalo esenzakale kuze kwalapho endifaka khona labo abahlala endaweni engavunyelwanga bethengisa utshwala. Sisephisele bona laba bebehamba amasosha bazokhulumisana labo. Hhayi kwabalula kakhulu kubo babalabana yabona sokuvunyelwana oba balabana sebehlala phansi sebegasisa ngesitshwala babo bekholisa ngoba bebengabi beshoneni. Wonke abesindebeleni babangiziwe bahanjiswe emkambeni abanye kwafaka babahlala isile kulesi abayenzayo khathesi. Abe bekungomama beshoneni ngabe vele abazanga babone selokho bebezakhuzwa kuhle. Bakele kuhle bahlonishwe bangahlala bavunyelwe nje bazele ngekhaya.
Siyabona ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo sezingenele kulolu daba kambe ukuthi singabona luphathwa kuhle yini.
Kuzavele luphathwe ngendlela leni yokuthi ebobuqili phakathi ezangani iyalungisa yona ivele ingalungi. Kuzahamba kuhambe kungani kuyaqonda ukuthi sokufika laphana nje kuzaphelela emoyeni.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association, njalo elwela amalungelo abesifazana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Kweziphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Lichona njani zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosikazi Sikhonzaphi Shoko, ilunga lehlanganiso yabosiwalo izinatha.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo ngiyabonga Nkosi yami.
Njengenhlanganiso ungasitshela ukuthi kuhamba njani, liyasebenza kahle yini njengoba siyabona ubana uhulumende sowavuma ukuthi lisemthethweni le mithetho eminye okufana lokuthi umuntu engathiwe ungumthakathi kwakudala kwakuthiwa kutshiwo kuthiwa kathesi kungayenzakala. Lisebenza njani lezi nsuku?
Kulezi nsuku kambona ukuthi kule nkhalakathe enkinga Nkosi yami, ngoba ungani vele siyavunyelwa ukuthi sisebenze abantu bethu yabona, kodwa ikuthi kona besingakatshoni kakhulu ukuthi singene kwesifo sobese esikhona leso se-coronavirus. Besingakangeni kakhulu ukungena phakathi kakhulu.
Kodwa lina njengabosiwalo, umuntu nxa egula umkhuhlane onjenge flu, njengoba sisiza ukuthi umkhuhlane lo onjenge flu, linayo yini imithi eyokwelapha imkhuhlane enjalo?
Thina ifini ukusuke bendulo baba, imithi vele ngeyethu ende imithi yonke esebenza esibhedlela ebaphe esibhedlela ngale lama esethu ama medical doctors esibhedlela anti origins yithi thina yithi ama-manufacturer awemithi yonke nje phansi jikelele. Uyabona isuka kithi thina, ulwazi lolo lusuka kithi bhuti wami.
Lisebenza njani kakhulu nxa sikhangele yona lo mkhuhlane walezi nsuku? Bakhona yini ababizwayo ukuthi bayosebenza emalebhu, la kuthiwa ngamalebhu lapho kusetshenzelwa khona okwemithi?
Siyafisa kakhulu ukuthi kube njalo le wani, ngoba mina lami ngiphansi kwesingatha sikhulu njengoba sesiya lathi ema-university ngale ukuthi siphakamise imfundo yethu, siphakamise ulwazi anti yabona. Yikho-ke bayasiphosela abanye nje. Angikafike ehofisini ukuthi ngivisise lami ukuthi sesingaphi ngendlela eyokungena phakathi sikuthi ngale mthethweni ukuthi sikubekwazi ukuthi sesivunyelwe okugcweleyo yini.
Lezi nsuku nxa sikhangele okwenzakala ezibhedlela ukuthi akulamitha, akulamanesi labodokotela, baningi yini abantu abadinga uncedo lwenu?
Uyabona bengaba baningi Nkosi, bengaba baningi sibithi baningi ngoba bevele bebuya abantu bakwethu yabona abesintu sibili bayakhithizeka bebuya emhlahleni yethu ukuzodinga uncedo. kodwa ke ikuthi kathesi njengoba umthetho lathi siyawulandela kakhulu phela njengokukhula kwethu thina sakhula sifundiswa njengabantu abesintu ukuthi kumele silalele abadala uyabona-ke ukuthi ke mpendule umbuzo wakho ngithi kathesi anti siku-quarantine kuthiwa sihlale ezindlini so it means no one is moving freely uyabona akula bantu abahambayo santhanda ukuthi sengihamba kogogo koshoko sengihamba kosekurisibanda hayi sibili hayi inkinga khonapho inkinga kunamabhanti abophileyo sibili
liphila njani nxa kuyukuthi abanye benu baphila ngakhona lokhu
hayi thina besifuna ukuthi uhulumende ngakhulula sibili khonapho elule ukwenzela ukuthi abantu bethu babuye emhlatshweni babuye enkundleni sibili bazelatshwa ngemithi yesintu yiyo siyavuma ukuthi yiyo elamandla amakhulu kakhulu ayaguquli lokho sokwemikhuhlane emfundweni ayafikela imithi yethu iyafikela ithi ukuvikela ibe sisithi ukwelapha preventing and curing konke kukhona elokhuzeni emithini yethu le
hayi kuyezwakala ungavalelisa abalaleli
bakithi ngithi balaleli engakuyavuma bakithi umhlaba wonke nje kithi nelani esintwini bakithi yikho kule orijini emithi imithi yethu igcwele sibili amandla awo aphelele ukuthi ayakwanisa ukwela
apha lokuvikela imikhuhlane ngiyabonga bakithi
hayi lathi siyabonga lo ke bekungunkosikazi Sikhonzaphi Shoko ilunga lenhlanganiso yezinatha ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lilale
siyabonga Chris
Lani Pansi, Africa, look at the Lani Pansi.
The Mammy in the West is the Nile.
Africa, look at the Lani Pansi.
The Mammy in the West is the Nile.
Coronavirus ziphiwa ngo Big Five ehamba leqembu lakhe le TK Brothers basabele bebambisane labanye abaculi abagoqela u Ephraim Mamavolo ingqame bomvu kanye lo Sibiya and Sinosi Power Tunes ukuzigqiba ke ezosuku sikhangele ebezihamba phambili inani lasebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwaba ngamatshumi amathathu lanhlanu 35 amagqwetha amela abesifazana bakobulawayo ababili abatshaywa ngamapolisa abalimala kakubi amise ukuhluzwa kwalolu daba emthethwandaba namuhla esithi kumele luphenywe kabanzi ngoba amapolisa ekhanya ezama ukuluvalavala. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa njalo kusasa. Olivalelisayo Ngontungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.